kubushuza kahle obuchawulwa ngobabuchakisa ulwela idemocracy umbese singathi ngumbusa kahle elizweni laseZimbabwe kanti ke okukhona kuleliyani lizwe asikho kuswelakala kwedemocracy kuphela ikuswelakala kwayo inkululeko abantu abathi liberation ngakho nxa iliberation azange ibe khona okutsho ukuthi nxa ungasethukanga umbuso le system ebuswayo kuzoba nzima ukuthi izithembiso zedemocracy lezi azenzayo zifezeke okufunakalayo yikuqethula umbuso waleli bandla elibusayo le system okusho indlela ababusa ngayo yiyo impi yakuqala okumele iliwe kuleliyana ungaqethula lowo mbuso le system yawo khona ke lezi zithembiso zedemocracy zingasezeka xa ungaqethulwanga angaze athathe umnumzane uJamisa i-system ekhona izokwala ama-structures amandla akhona e-power akhona azokwala ukuthi sifezeke izifiso lezi la izithembiso lezi ubaba uJamisa azibeka phezu kwetafula kumbono wami lo
asithi usenqobile uJamisa wangena mpela embusweni uyiqothula njani i-system okhuluma ngayo ukuze kube lenkululeko njalo afeze konke lokhu akhuluma nakho
kulomsebenzi omkhulu baba okuthi-ke kuhlanyelwe kahle i-constitutionalism elizweni leZimbabwe ngoba i-constitution ikhona kuyamele kubuyelwe ku-constitution nge-constitutionalism ukuthi ilizwe libuswe ngokulandela i-constitution kube khona-ke ukukhulula amakhosi i-judiciary kube khona ukukhulula i-parliament i-legislature kube khona lokukhulula i-civil service ukuthi ingabi khona emaphathini kube khona lokukhulula i-security sector ukuthi amabutho amapholisa abeshuphi labo bonke nje abaku-security sector bangasebenzeli ibandla elibusayo basebenzele ilizwe kuzoba yikho-ke lokhu kukhulula sona i-state sokungalandela-ke ukuthi idemocracy ibe khona ezweni ngokubona kwami ngaphandle kwalokho siyabe singakaqali
ukhulume ngendaba yesisekelo sombuso ukuthi kumele silandelwe ubaba uJamisa ukhuluma ngokuthi uzaloba isisekelo sombuso esitsha into edingakalayo yini le
isisekelo sombuso sikhona okungekhoyo lisiko le esathi iculture yokulandela isisekelo sombuso ezweni kuzofunakala i-political cultural change ezoletha i-constitutionalism ukuthi uhulumende labantu bahloniphe i-constitution ngoba i-constitution ikhona okungekhoyo i-constitutionalism isiko lokulandela iziphawulo zesisekelo sombuso umsebenzi omkhulu okumele wenziwe lokho nokuthi-ke ojaji lama-magistrate bangabi ngebebandla elibusayo amapholisa lamasosha labecupi bangabi ngebebandla elibusayo